Sibonge ijahe elidala uChris ngokusethulela indaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 22 ngoZibandlela 2016. Siletulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuphindela ekhaya lamhlanje ntambama evela kukhefu.
Sakhumbula upresidenti ehamba khona ngalo wabona izindlu zonezo wasethingela iministri nokogavela ukuthi kathi lokhu kuyini engukuzeko. So iministri yasisithi kukanseli kuhambe hambani khona ngalo liyogipresa abantu bonabo babeseebeeliseziiziliziwe.
Seziziningi okunganani esezidiliziwe.
Umansipala wedolobho leHarare uqhubeke ediliza izindlu ezakhiwe eduzane legceke lendizamtshina eleHarare International Airport. KuWoza Friday lamhlanje sileqembu elicula ezokholo eleMan of Influence. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe utshone emelelwe ilanga lonke ukuthi aphenduke ekhaya lamhlanje lemuli yakhe bevela kukhefu emazweni angempumalanga, kodwa lokhe engakafiki njalo sekhangelelwe ukufika ngezikhathi zabo 10 ebusuku. Kuke kwaba lokuxokozela kunsukwana isanda kwedlula sokusabalele ihungahunga lokuthi usegulela ukufa, okuludaba olulandulwe iziphathamandla zikahulumende wakhe. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usegcikeni lendizamtshina eleHarare International Airport. Siyakwamukela kuhlelo, Mavis.
Ngiyakwamukela, ngiyabonga kakhulu, ngiyalamukela abalaleli. Ye, ngisegcikeni lendizamtshina lapho kufike khona umongameli wakwe Equatorial Guinea, uPresident Theodore Obiang Nguema Mbasogo, yena oze ukuza ngapha ehamba ngomhlangano womsebenzi ukhangelele ukuzobonana lomongameli Mugabe njengoba lizele ukuthi ukhangelele ukufika ngabo 10. Wamukele egcekeni lendizamtshina ngomele umphathintambo uMnumzana Emerson Mnangagwa obekhatshwe njalo ngomele uhlangothi olubona ngezokukhulumisana kumbe ngithi ngezokubambisana phakathi kwamazwe Foreign Affairs uMnumzana Simbarashe Mlengegwi, bese kusiza unkosikazi Priscilla Mfumira, naye ubekhona engumphathintambo omela ababona ngezemisebenzi kumbe ngithi zisebenzi. Ubekhona njalo omela iHarare Metropolitan, uMinister of State eHarare Metropolitan uMiriam Chikukwa, kanye lenkokheli kwezombutho zonke bezikhona. Kodwa ukumangalisa izulu kube yikho okusimangalisileyo ukuba bekungekho ukunyakazela okwandisa ukuba khona sikhathi sonke, bengekho abalandeli bebandla njengalokho okwandisa ukwenzakala. Bekule qembu elilodwa nje elicula kumbe elisina ingoma zomdabu
Mavis, ngikubamba umlomo khonapho. Obevele ethe uzafika ngezikhathi zantambama emini, ngubani?
Umongameli Mugabe bekungatshiwongo ukuthi uyofika sikhathi bani, kodwa sizwe sesikhona ngalo ukuthi uyofika ngabo 10. Izizathu bathi bona ngoba lolu luhambo lwakhe lwensitha engathi mina i-private arrival ukubuya kwakhe, so ukhanya kabafundi ukuthi kube labantu abaningi abambonayo. Upresident wase-Equatorial Guinea nguye-ke ebesisazi ukuthi uyabuya khonapho ngabo 6, ufike ngo-past 6 egcekeni lendizamtshina eHarare.
Hayi, siyabonga Mavis, sizaqhubeka sikhuluma lawe. Ungathola imbiko nxa sefikele usazi, sesiza kuxhuma sikhulume lawe.
Ngiyabonga kakhulu.
long Mavis Gama in Tatelis in Dava yet to Studio 7, si Kuluma Lange, Egatesi, Ese Tregenile, Harare International Airport. Umanspala wedolobho leHarare uqhubeke dilizela abantu izindlu ezasolwa ngumongameli Mgabe kuleli dolobho endaweni eduzane legceke lendizamtshina. Lisiyatshona namhla kubikwabe sezilikhulu izindlu ezidacaziweyo ngamathalakitha. Amanye amaphephandaba athi izindlu lezi zidilizwa ngesiphangiphangi ngoba umongameli Mgabe yena obekukhefu phecheya kuzamele ethi edlula athole izindlu lezi zingekho ngoba nguye owathi kazidilizwe. Umgabe wathi evela egcikeni lendizamtshina leli nyakenye watshengisa ukusola ebona izindlu lezi wathi kumele zidilizwe. Lezi zindlu zakhiwa ezitaladeni ezaphiwa abasekeli bebandla leZANU PF bodwa ngaphambilini kokhetho luka-2013. Ukudilizwa kwezindlu lokhu sokucunule abasekeli beZANU PF abathi iKhansili yeHarare egcwele amalunga ebandla leMDCT idiliza lezi zindlu ngabomu. Kodwa omunye ukansila umnumzana Peter Moyo utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusiloqiniso.
Njengoba uZulu ekwazi ukuthi khona kunabantu abazihlalisa bodwa kuze kwe-airport bayoyakha izindlu okungekwe emthethweni. So yikho abantu basakhumbula upresident ehamba khona ngalo wabona izindlu zonezo wasethingela iministry local government ukuthi kathi lokhu kuyini engikuayo lokho. So iministry yasisithi kukhanseli kuhambe hambani khona ngane liyogeqeza abantu bonabo babesebetheliwe. Njengoba likwazi ukuthi khona lapha eHarare abantu bazihlalisa kwantando. So yikho kathesi hayi sezidiliziwe izindlu leziya.
Seziziningi okunganani esezidiliziwe?
Izindlu lezi zifika kuma-100 khonapho. Abantu kade bebeyakhile khona ngapho nje zezifika nje kuma-100.
Manje umanisipala kumbe uhulumende uyaphathisa yini labo abayabe bengesela zindlu?
Kutshela kuhulumende ngoba nguye owayekela abantu bonawo anisa khonapha alo nguye owabathembisa ukuthi khona uzabanika lapho kuyahlala khona. Mina njengekhansili ngokwenza umsebenzi wona lowo esiwutsheliweyo ukuthi hambani liyokhipha izindlu zemizi. So ukuthi bayahlala ngaphi kungumlando kahulumende lowo ukuthi abone ukuthi khona uzabafaka ngaphi.
Kuliqiniso na ukuthi iningi labantu bona labo ngabasekeli beZANU PF?
ZANU PF akula omunye umuntu wenyiphathi ngoba bahamba bayophanana khonapho beyengana ngezikhathi zama-elections besithi hlalani akula muntu ozalikhipha lapha. Engifuna ukuthi khona ngukhwayisisa abantu beZimbabwe, ngifuna ukuthi khona abantu beZimbabwe sifunde silimuke ngoba kathesi abantu siloko silahlekela ngezimali zethu yenza into ezingelamsebenzi. Abantu beZANU PF bavele sebedlalisa imali zabantu asavena kakhulu lapho ukuthi khona bathole izimali. Kodwa uyadlalisa imali yakho ulandela into zeZANU PF ukambeva yishiwo khansi njalo uyabona ukuthi khona lapho abahamba besiyayaga kusasa bayavuka besithi khona cekezani kwayenzakala ngimamba swina laphaya kathe abantu loko bephinda. Ngifuna ukuthi khona ngithathe ithuba leli ukuthi khona ngithi ebantwini beZimbabwe sasikeni sivuke asingayezingadumbe sadliswa ukuthi khona singaboni ukuthi khona into esiyenziwayo lapha into yokuthuka.
Umnumzana Peter Moyo ngukansila wedolobho leHarare ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube selisole uhulumende ngokubandlulula abasekeli bamabandla aphikisayo ekwabiweni kokudla okuphiwa abalambayo. Ibandla leli lithi uZulu uyalamba ngobunengi ngalokho akula muntu omele ancitshe ukudla. Umphathintambo obona ngombuso wezabelo elilunga lezanu-PF umnumzana Sevia Kasukuwere laye uphume emaphephandabeni namhla exwayisa abakhokheli besigaba ukuthi bengaze babandlulula abantu ekwabiweni kokudla. Sixoxele siphathamandla se-MDC kancube emathebelele North umnumzana Celani Ncube.
Ngathi i-district yakithi leyo lupane ongithi i-province ezewolu vele indlala ibhahile. Uhlupho lwangikhona olukhona kathesi ngolokuthi ukudla kwangikhona konoko kakukho. Okuncane lokho kukhona kudala ukuthi izakhamuzi emakhaya zibe ngancedisani, zingazwani, zixabane ngoba okokuqala ngithi kuyakhangelwa ukukhona khona uzivani lenkomo, uzivani lenqola, uzivani lekhuba, uzivani lana. Kodwa akukhangela ukuthi ngazube lenkomo leyo layo ngoba lenkomo zangikhona ngathi sikazithengiseki lapha azila market. Inkomo leyo ngazube layo uzayithengisa ukudla kwakho niyokuthola kubo ngoba ukudla kwangikhona esikhuluma ngakho kakukho as you are talking now. The other thing bese kusiba le ndaba naleyo kudla ehamba inikwa abantu bona konoko okuncane okuthe kwaphuma leso sikhathi. Ngoba ngingakhangela kakhulu lapha elupane ngingabona amarole ethuthathuka nje okudla okuncane kokuphuma kwe-JMP kuthiwa kuyanikwa izakhamuzi emakhaya. Uyathokenza kuthiwa kuyanikwa izalukazi kodwa uzathola umuntu omutsha less than 40 years ongangami uyakubhenefitha lokho kuku. Usudingisisa ukuthi kudalwa yikuyini zatholikwa khona kulezo mbusazwe phakathi khonapho ukuthi kathi lowo muntu othola omele aphiwe ukudla kuliphi bani. Silohlupho lokuthi abantu abakuzana i-PF yibo kumele bathole ukudla loba emutha kanganani. Over umuntu okuthiwa lo is an old age ngoba umntanakhe mhlawumbe ubonakala esupporta elinye ibandla kumbe umntanakhe usegoli.
Ababhalisayo laba kumbe abayibo abaloba amagama abathola lokhu kudla liyake likhulumisane labo yini ngokukhonona kwenu lokho?
Mina mnumzana Nkomo ngisenzikini especially ye-capital eMathebeleni North. Ilupane ngeyinye yama-district ebhekane lendlala. Ngumuntu osebenza le public ngiya-interacta labantu nsuku zonke bona bakulangilamajaha e-statistics ayiyakhanya ukuthi kulabantu abanganani, abantu bona bemakhaya bathole inzuzo enganani, ukudla balakho banganani because i-statistics yizo esimeasure ukuthi uhulumeni wayeplana aplane along inumbers zokuthi abantu bathole okungananani kunakwangalapho. Ma ngikhulumisa la majaha la ngiwabonisa ukuthi hhayi madoda, kanti uhulumeni wethu wenza njani ukuthi khona maye sisiye ebantwini ngale aseqalisa ukuthi khona aqathalise ukuthi uzibani uright uzibani uhamba njani. So siyaye sikhulumisane labo ngoba ngithe ngiqalisele ku-statistics kakhulu ngoba yibo abantu ababala abantu, yibo abantu abazi ukuthi imizi le mizi phose ngesigaba ngesigaba banganani bathole inzuzo enganani.
Umnumzana Celani Ncube isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa umnumzana Washman Ncube eMathebelele North. Ngesikhathi inhlanganiso yamazwe angezansi kwe-Afrika i-SADC ichazwa njengenja engelamazinyo, inyathelo elithethwe ngumongameli Ian Khama ngodaba lokungahlaliseki kwezombusazwe kwele Lesotho selilethe inhlansi ngitsho lakwabeZimbabwe abathi linhlanganiso ikhanya ilawo amandla okujezisa amalunga aphuma endleleni. Kubika uMartin Ngwenya.
Amalunga awe-SADC Double Troika akuqala eBotswana, Namibia, Tanzania, Swaziland kanye leZimbabwe kade buthanisa amakhanda ehabura umhlazi ku-18 zibandlela uxazulula udaba lengxaki zombusazwe eLesotho. Iningi belithatha lo mhlangano oyenzelwe eHaburoni njengesikhathi esichithongela indima ebonakalayo. Kodwa ngaphansi kukamongameli Ian Khama omgcinihlalo we-SADC ngemva kokuthatha isikhundla kumongameli Robert Mugabe nyakenye, inhlanganiso le kukhanya isithole amazinyo okuluma. Inkokheli yeLesotho ngemva kokubulawa kwalo wangukhokhela ibutho uMaparango Mahau yazama ukudlala amacatshelana le nkokheli ye-SADC kodwa umongameli Khama kazange achithe isikhathi ebatshela ukuthi bangazimangalisi ngoba bangazithola belahlelo yophandle kwale nhlanganiso okusekelwa ngamanye amalunga awe-Double Troika. Lokhu kutshiye iningi limangele ngoba kungayisiwe i-SADC abayijwayeleyo. AbeZimbabwe eBotswana abalandele lo mhlangano bathi balethemba lokuthi i-SADC sivuse umhlonga ilindele ukuthatha inyathela umalunga aphambanisayo. Umnumzana Joel Mguni uthi umongameli Khama uyenze ungajayelekanga njalo ulethe ithemba ukuthi laloba kuyiZimbabwe ephambanisayo izinqumo ze-SADC inyathela lizathathwa.
Okwenziwe ngumgcinihlalo we-SADC umongameli uKhama kuyathokozisa njalo kutshengisa nje ukuthi if you had been around ngesikhathi iZimbabwe ilama political divisions ile ngxaka yesipolitiki kwakuzasisiza kakhulu ukuthi sibe lendoda enjalo iphethe indaba ilungisa nje izwisisa ukuthi abantu bafuna leZimbabwe.
Bekulokhu khonona ngesikhathi iZimbabwe isegudwini ngenxa yezombusazwe lapho iSadik ikhanyise ehluleka ukuthatha inyathela ikakhulu ngomongameli Mugabe. Kodwa umnumzana Tendai Zuluti uthi sebebona iSadik entshintshayo ngaphansi kwamongameli Khama ethi bafisa ukubona lokhu kuqhubeka.
The leadership of Khama or any future chairpersons to come, we want to see this sort of action.
Okwenzakale kule viki kuyancomeka sincoma kakhulu iSadik. Lo mnumzana ukhama ukuthi athatha amanyathelo anjengalawo okuzenza ukuthi inhlanganiso le eSadik yenelise esikhathini esiphambili ukuthatha amanyathelo.
Kukanti umnumzana Providence Sibanda uthi abantu bangabe bethabe masinya ngoba ubugcini hlalo bukamongameli Khama buzadlula emva komnyaka ongabona iSadik ilahlelwa njalo ngamazinyo ayo.
Mboni ngathi ukuthaba lokhu sikujahile kakhulu lokhu. Endabeni uthi umongameli weBotswana Ian Khama isinqumo sithi nini eLesotho. Ngisho njalo ngokuthi singakhohlwa ukuthi umuntu lo osesikhundleni leso komnyaka owodwa asingajabulini kakhulu ngoba umnyaka ozayo abe singasekho akula muntu ozothatha izinqumo ezifana lezakhe zonezi.
Umnumzana Mxolisi Mpofu uthi bekumale kunazelelwe ukuthi imbali yeSadik iyo yenza ibe yinja engalumiyo njalo inkokheli entsha efana likamongameli Khama izama ukuqamula amaketani amadala.
Le iyathembisa sibili ukuthi ngaguqula izinto ngendlela abenza ngayo lati silethemba ukuthi singabona iSadik ejinjileyo nje.
Umongameli Khama uyahlonitshwa ngendlela ayenelisa ukubiza ifosholo njengefosholo njalo kakazi achethele muva uma efuna ukuchothuza inkokha ileka Mongameli Mugabe. Iningi lithi uma le iyikusasa iSadik ikahle ngesikhathi iZimbabwe nuselela ukhetho lonyawa ka-2018 olukhalelo uletha ingxaki ezifana lodlakela kanye longalandeli imithetho yokubamba ukhetho yafakwa iSadik. NginguMartin Gwenya uNdaba ze-Studio 7 ngisawulongile eBotswana.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuphindela ekhaya kukamongameli Robert Mugabe evela kukhefu. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele Kenya umnumzana Uhuru Kenyatta lamhlanje wethekelele esibhedlela sebutho lelizwe lakhe ukuyakhalela imuli ezafelwayo kanye lokubonga amasoja elatshwa kulesi sibhedlela asinde kusehlakalo sokuhlaselwa kwenkamba ye-Elad kwele Somalia nabeqembu labalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe al-Shabaab. Iningi labasebenzisa inkundla yokuzilibazisa lokukhulumisana ebulenjini eFacebook kwele China lakwele Iran selizaba lakho ukukhululeka ukungena kule nkundla kungela kwesaba ukuthi lilakho ukubonwa ngabacuphi bakahulumende kuba makhalekhukhwini ngokusebenzisa okuyilinki okuvimba okuveza umuntu lapho engena kuFacebook. Asizweni amazwi avela imbono kahulumende weMelika.
Umbuso wentando kaZulu uqakathekile kuntuthuko lela kusasa lamazwe awezwekazi le-Afrika. Ukuze umbuso lo ugxile impande lokuthela izithelo, kumele la mazwe azinikele ngokupheleleyo ekudaleni umumo wezokubuswa kwelizwe olungele lokho. Okumqoka kuyikuqhuba ukhetho ngendlela ekhululekileyo engeladlakela kumbe ukwethusela uZulu. Lokhu kungenziwa kuphela nxa ulwazi lokuvota lungafinyelelwa nguZulu lula njalo akhululeke ubuthana esenza imihlangano yokwabelana lolu lwazi lokuveza mcike ukuthi usekela liphi ibandla lezombusazwe. Kuyilezi zizathu eleMelika likhathazekile ngokuqhubeka kokonakala komumo omuhle wokuqhutshwa kokhetho kwele Uganda sokusele isikhathi esincane uba ukhetho lolu lokudinga umongameli kanye lamalunga edale lephalamende luqhutshwe ngenyanga ezayo kanhlolanja. Kulabancintisayo abayisitshiyagalombili esikhundleni sokufuna ukuba ngumongameli walelo lizwe okugoqela umongameli Yoweri Museveni okhona okwamanje oqale ukubusa ngomnyaka 1986 kodwa wazokhethwa okusemthethweni ngomnyaka 1996 usencintisa okwehlandla lesihlanu. Abenhlanganiso ibona ngezokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi umumo wokukhankasa kwele Uganda okwamanje kawumuhle. Intetho lezindaba lokhu zibotshwa zisethuselwa nguhulumende ukuhlukuluzwa kwabalembono ehlukileyo likahulumende ikakhulu kwabenhlanganiso ezizimeleyo. Sikhuluma nje oncedisa ukukhankasa omunye wabancintisa kukhetho lukamongameli uChristopher Ayini ubikwa esenyamalele akaziwa ukuba ungaphi. Elemelika likhuthaza uhulumende weUganda ukuthi ahloniphe abantu balelo lizwe ngokubapha inkululeko yokuvota kumumo omuhle njalo ongela kugqilebezela. Elemelika lilethemba lokuthi lokhu kungenzeka nxa abantu bonke beUganda bengaphikwa ithuba lenkululeko yokubuthana kungela kwesaba ukuhlukunyezwa. Kumele njalo bathembe ibutho lamapholisa labezomvikela bonke ukuthi babavikele bengathathi icele lezombusazwe belondoloze umthetho. Isikhulumeli sogatsha lwezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana John Kirby wethulela umbiko ekhuthaza uhulumende wele Uganda inhlanganiso ezizimeleyo kanye labamabandla ezombusazwe ukuthi babone ukuba lolu khetho luqhutshwa lungela kwethuselana lukhululekile njalo kulokuthula.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu lezokholo ele Man of Influence. Kubika uJoseph Njanji.
Wesizwe simnyama, wesizwe simnyama.
Iqembu le-Man of Influence libunjwe ngomnyaka 2010 libunjwa ngamajaha ayithoba mina mbili yakhonza kubandla le-Brethren in Christ elokitshini lelobhengula. Leli qembu lisanda kuhwatha idlalade lalo lakuqala elibizwa ngokuthi ngomhla wenjabulo. Ukurekhoda leli albhamu kube kunzima kakhulu ukuthi sihlanganise imali zakhona sahlokhe sihlezi ama sifiso kwazo kwathi njengoba yonke siqhubeka ke sihlabela emchadweni sakwazi siraise imali ukuthi sihambe siye record yikho uku record kwethu lonyaka. Idlala deleli licindezelwe nguJoma sewe House of Rising Sound Studios. Njalo liqukethe ingoma ezithoba munomunye ezigoqela ethi Jesus the Author, ngomhla wenjabulo, Zimbabwe Shine, igama elithi Jesu, Cover Me Lord, kanye nawe Nkosi, umthombo, inhlonipho, kanye lalethi Nyembathise.
Nyembathise ngomsabako mayenziwi intando yakho. Nyembathise,
nyembathise ngomsabako mayenziwi intando yakho.
Iqembu le-Man of Influence liphathise ucindezeleni idlaladi lalo ngu-Oscar Siziba, umkhokheli weqembu le-Impumelelo Shining Stars, ikanti ubekhalela ngumlindeli Moyo, umthandazo onyoni ubetshaya i-alto, ithena iculwa ngu-Polite Ntini, ukuthi amajaha abebhonga ehlabela i-bass ngu-Obvious Ncube, uWishes Madondo kanye lo-Desmond Chele. Unyoni ukhuthaze abalandeli bomculo ukuba babasekele ngokuthenga leli dlaladi.
Abafuna ukusithinta balakho ukuthi basithumele i-email ku-email ethi yona manofinfluence8@gmail.com. Balakho futhi ukuthi basilandele ku-Twitter iyengi yethu ithi yona @man_influence.
Iningi lezingoma ezitholakala kudlaladi leli lithiwa ngomhla wenjabulo zibhalwe ngamalunga eqembu le-Man of Influence ngaphandle kwezimbini abazithethe esihlabelelweni. Lezinye zigoqela ithi Cover Me Lord kanye lethiwa kanye nawe Nkosi. Imele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Uthandaza Nkosi yami,
ngiyacela,
ngiyacela mangihambe, kanye nawe nkosi
kanye nawe
kanye
nawe nkosi
kanye nawe nkosi
mani hambe
mani hambe mihla yo
kanye nawe nkosi
kanye nawe nkosi
ani
fune yami
Badlabela kamnandi, Men of Influence, bebe kuhlelo Woza Friday. Isikhathi sesidliwe ngumangoye zihlobo esithandekayo kodwa lingayikatshana uhlelo lweStudio 7 Live Talk luyalandela ngesikhatshana nje. Singakehlukani sikhangele ebezikhokhela kuhlelo lwalamhlanje. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuphenduka kukhefu lamhlanje ngalintambama. Umunisipala weHarare uqhubeka edilizela abantu izindlu ezakhiwe eduzane legceke lendizamtshina eleHarare International Airport. Kuwoza Friday beseleqembo leMen of Influence. Kwaneleke okwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilani.